Soku isika tisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngesonto mhla ka 21 Ncwabakazi 2022 ngoGibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje. Ibandla leZANU-PF lithi lizahlolisisa imbadalo yokungena kukhetho lukamongameli lokunye okwethulwe yiZimbabwe Electoral Commission. Igqwetha elilwela ilungelo loluntu lithi abakhuluma ngokwethulwe yiZEC kumele bengakujimeli emthethwandaba. Namhla sixoxa lo-ajenti Ajira Sawu wadlala umdlalo wenguqu okumangalisayo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Ibandla leZANU-PF lithi lizahlolisisa okwethulwe yikhomishini ebona ngezokhetho eZimbabwe Electoral Commission ekhuphule imbadalo yokuncintisa kukhetho lukamongameli yafika kunkulungwane ezingamajumi amabili zamadola eMelika, $20,000 umuntu munye ngamunye. IZEC ikhuphule njalo imbadalo yokuncintisa kukhetho lokudinga amalunga edale lephalamende lokunye okutshiyeneyo. UMnumzana Tafaza Mgwadi obona ngokwethulwa kwemibiko kubandla leZANU-PF uthi basahlolisisa udaba lolu.
We have not stepped down as a committee or from the Directorate of Elections so far in the ruling party to deliberate on that decision in terms of what it means for us. But we have not been able to probe the wisdom or lack of fit for the decision that has been made thus far. So we cannot say we disagree with it or that we agree with it as yet.
Asingahlali phansi njengebandla sahlolisisa udaba lolu lokuthi bakwenze njani. Asingahlolisisi ukuthi kulesi sindo kumbe haji. Singeke sajo ukuthi sivumelana lakho kumbe haji. Sahlala phansi sikhulume ngakho. Mina ngilapha njengomuntu okhangelane lokwethulwa kwemibiko. Ngakho ke angikho esikhundleni sokuthi ngitsho ukuthi kuzahamba njani. Inkokheli yebandla yiyo eza kutsho ukuba sithini ngalokhu. Kuzakwenziwa konke lokhu sesikhulume loZulu.
I've seen, of course, rush the engagement and the commendation from the opposition groups and civil society saying such decisions are frivolous. I don't know exactly the reason we are putting forward for that. But for us, we haven't made a specific decision to that. Once that decision has been made, we'll communicate to you that we respect decisions, we respect positions taken by the Zimbabwe Election Commission as an independent referee.
Sengizwe amalunga amabandla aphikisayo la kunhlanganiso ezizimeleyo besithi kubi kakhulu okwethulwe yiZEC. Thina singafiki kulokho. Siyakuhlonipha okwenziwe yiZEC ngoba ikhomishini ezimeleyo. Asifuni ukukhuluma lokhu okwethulwe ngabanye abantu. Asifuni ukuthi singenele lokhu okwenziwa yiZEC. Nxa kuza kuba lokuxoxisana sizakhulumisana ngakho. Nxa kuyikuthi benze into ebukekayo, akulanto esingayenza ngakhonokho.
If the reasons for that decision are convincing and persuasive, of course, as a party, we will not have problems with that.
UMnumzana Tafaza Mgwadi ngobona ngokwethulwa kwemibiko kubandla leZANU-PF. Sixoxe njalo ngodaba lolu. Lo mnumzana ngokuchacha phulu igqwetha elwela ilungelo loluntu njalo okubandla le-CCC.
Izimali lezi vele umuntu nxa engena kukhetho, I'm sure kuba lama-fees akhona nje, ama-administrative fees ukuthi ungene laphana okuvumela ukuthi baprocess izinto lezi eziphosiswayo i-election iran. Kodwa nxa imali leyana izifakwa isiba yimali eningi kangako, sibone ngazani kuyavalela abantu abaningi, abalaleli abaningi abahlezi ezindlini khona lapho abanayo i-20,000. Lami nginje kungadaphula ukuthi i-20,000 xa uvuluma ngu-president ilayo asomali ongapho ngokuba layo yona i-1,000 ungadathi i-1,000 uyayithatha ngapho laphezu kulukhulu kunje. So ngezinye izindlela imali leyo iningi kakhulu okungangokuthi ivimbela abantu ukuthi bangenzise. It's not a reasonable amount.
Njengoba kunje ubona zani abantu bangeke baluthatha udaba lolu balufake emthethwandaba. Nxa bangalufaka emthethwandaba banganqoba yini kumbe kungehlula lokho?
Okwakathesi awungeke uphonge ukugijima uye emthethwandaba. singakafika emthethwendaba kumele sikhangele ukuthi i-certain instrument singabhala i-vet i-certain instrument ezala kumele siye eparliament. Unfortunately siyaqansa ukusebenza singakaphuthi i-process ye-parliament, so kumele within 3 months kwezenzeni le-parliament i-certain instrument lesiya eparliament. Laphana kumele siye ku-committee yama-MP okuthiwa i-PLC, parliamentary legal committee, okuzobahluza imithetho bebona ukuthi ayiphuli i-constitution njalo ayikho unvisible nezinto ezinjalo. I-PLC ngiyabe ngikhangelele mina ukuthi ikuphithe ukuthi i-certain instrument lesi izimali lezi i-excesses li-unvisible. Nxa kungabehlula sebe sikhangelele ukuthi i-parliament layo iku-debate iku-raise, kodwa umthetho lowo ungangena e-parliament njengoba sisazi ukuthi bangaba khona e-parliament abakubona ku-right kona lokho bethi hhayi ama-1000 a-right. Kungadlula e-parliament ngibona ngane kuyaze kungashalenjwa ema-court. Sifithi thina imali yakhona iningi kakhulu, imali edlula umkhandlo is-unreasonable. So if it's unreasonable iye nqabela abantu abaningi ukuthi bangene ukhetho lama-elections. Therefore it was all like to breach the constitution. Wonke umuntu une-right to participate in elections and in politics. So that right to participate in politics is being breached by those unreasonable fees.
Nxa sesikhangeleke lizaxoxa ngalo udaba lolu edala le-parliament, ubona nzani kuyabuya nini i-statutory instrument leyo libe sethukhuluma ngayo?
I-statutory instrument leyo ngalokuthi unanzelele khonapho kimps ukuthi njengoba thina i-statutory instrument zingavele ziyisayina ngominista, it becomes law. Okusho ukuthi ama-by-elections lawa azayo la ukuthi angingasiboni ngokwazi sona i-statutory instrument. Kuyabe kukuhle ngabe ngizibonile ngoba ngingakhutha something, but okusho ukuthi ngakuyukuthi siya-apply with immediate effect. Angisenaphilisa ukuthi zibeke ka-2023 kumbe si-apply with immediate effect. Ngizakhangela mbono ukuthi nxa kuyukuthi si-apply with immediate effect singa-affecta abantu bakuma-by-elections, kodwa nxa kungeke ka-2023 by the time ukhetho loyaya lufika ngibone ngazani iyabe zidlulile kudala e-parliament. So sesiyihlafulele indaba yakhona esijile sesikwazi ukuthi kumi njani. Sesenze lama-decision labo abafuna ukuthi baye ema-court, sebenze lama-decision ukuthi ba-challenge nxa kuyukuthi bafuna uku-challenge. Kodwa ngibone ngani indaba enjalo iya-challenge-eka ashikathezi, kodwa ngesikhathi sakhona maybe after it's done, maybe all the process is wrong. Then iyabe singa-challenge-eka bangaqhubeka befuna ukuthi kungene kunjalo.
Kodwa siyabona ukuthi vele ibandla le-ZANU-PF lizibambe esidukwini edala le-parliamente, so ungaze kungene kunangale ubona ngani kungaphumelela?
Nakho phela laphana akhona ama-members of parliament lawo, you know, ayeZANU-PF angikhona ukuthi laba kujabulela loko kwama-$1000. Kodwa by the same token siyakwazi ukuthi ama-parties ayawipha amalunga awo ukuthi avote ngendlela ethize ngenxa bengavumelani lakho, kuyafoswa kuphela ukuthi uvote ngaleyo ndlela. Mina mbone ngala masizi lawo, kodwa-ke due to public outcry and public pressure kumele ehliswe lijana afike ebangeni le-resmen.
UMnumzana Kucacaphulu ulwela ilungelo loluntu njalo ukubandla le-CCC, besixoxa laye ekoBulawayo. Singangeni kusigaba esilandelayo, sike sikhangele sivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umongameli Volodymyr Zelensky wakwele Ukraine uthi bazimisele ukwehlula ele Russia empini esizafikisa inyanga eziyisithupha. Uthi kulabanye ababemcebisa ongaqedakaliyo, labanye balokhu befuna ukuba behlule ele Russia. Kusenjalo unkosazana Daira Dugin, indodana kamnumzana Alexander Dugin, ufele emoteni edubuke izolo kwele Russia. Uyise uthakazelelwa ngumnumzana Vladimir Putin, umkhokheli wakwele Russia. Ele Nigeria lithi lizavala imisakazo engama-52 yehluleka ukubhadala amalayisensi. I-National Broadcasting Commission ithi izikwelede zemisakazo lezi zemisakazo le sezedlula izigidi eziyisithupha zamadola emelika, $6.2 million.
Benana masiva
wenziwe mandla
ngelo baba mkhulu
uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke namhla sixoxa ngokwenzakale kwaZulu inkosi uMisizulu Zwelithini usengene esikhundleni lesi okusemthethweni bebegcwele abadabuka eZimbabwe esigodlweni senkosi wakhangela amankengane Royal Palace kwaNongoma omunye walabo akade besemcimbini lo ngumnumzana Mbuso Ngwenya ingcwethi kwezamasiko esintu
sibone kuqakathekile ukuthi lathi siye kuba yingxenye yomkhosi omkhulu kangaka lapho kade kungeniswa isilo sesizwe samaZulu esibayeni kunengi esikuhlomulileyo lapho esibone khona ukuthi amasiko aqhutshwa kanjani njengoba liyakwazi ukuthi isizwe sakwethu lesizwe sakwaZulu yizizwe ezilomlando osuka kudala kakhulu ngakho ke kuqathekile ukuthi sibone ukuthi ezinye izinto zenziwa kanjani njengoba siyazi kuma nje kulezi nxushunxushu laphana endlunkulu nesethemba ukuthi ngelinilanga abathintekayo bazaphuma nesixazululo ukuze isizwe laso sikwazi ukuthi sifanele ezinye izizwe engizibonileyo laphana kade zimenyezwa njengezizwe ezilokhu zisaqhuba amasiko azo sithembe ngempela ukuthi okukhona laphana bazokuxazulula ngendlela eza kwenza ukuthi isizwe siye phambili
uNgwenya uthi
kunenge sikufundileyo futhi laphana ngendlela eyisimanga okuza kwenza ukuthi lathi singadideki uma sesihlangana lezimo ezifanayo okunye nje engingakutsho ukuthi asifundeni bakwethu ukuthi siqinise nobudlelwano nabanye abayizizwe esazi kahle ukuthi udlelwano bazobusuka kude nesizwe sakwethu ukuze nathi kusasa xa silenkinga noma sile mkhosi efanayo labo basincedise ngoba njengoba sihamba sisiye emhlahlandlela nje mhlakatheni abantu bakwaZulu bahlale beyingxenye yemigubho esibalayo kwelakithi yingakho lathi sithe kuqakathekile ngempela ukuthi lathi siyobamba iqhaza kulo mkhosi okade ukhona izolo
Umnumzana Bonman Khumalo isikhulumeli senkosi uBulelani Lobhengula wakhethwa ngumdeni wakoKhumalo ukuba abe yinkosi yamaNdebele laye ubesemcimbeni lo.
Bekukuhle kakhulu kugcwele kuze sisabeke abantu bebeyinhlabathi. Ingenile inkosi esibayeni kwenziwa lelo siko kuthiwa yokugcocwa kuhambe kahle kakhulu. Kodwa kangibonge ukuthi siphumelele ukuya ngaphandle nje kokuthi inkosi yakithi uBulelani Lobhengula kaMzilikazi. Kaphumelelanga ube lezinto eziqondene lelomndeni abezilungisa kodwa ngiyile mina ngaya lamfowethu ayanda labanye lebutho lebutho sithole ikhumbi yathwala ibutho ukuthi liyefunda ukuthi kwenziwa njani kwaZulu sithe sifika basimangalisa basinikeza inkomo beyinikeza ibutho lakithi lazihlabela ibutho ladla bayithwala amantshontsho beza lawe egoli kwaba mnandi kwaba njeya kodwa uhambe kahle kakhulu umhlonitsho njalo siyithandile indaba yokuthi bekukhona amangoni avele eZambia avela eMalawi namakhosi avele eTanzania kulamakhosi avele eDRC kwekulommeli wenkosi yaseNigeria bekuhle kakhulu umhlonitsho into esiyithandile futhi enye ukuthi abantu bangaphakamela into yabo izinto lezi ezingasoqiniso abantu abazibekayo into yabo ivele yehlule yikho ke sithe sizweni ake siphakameni ngaphansi kwenkosi yakithi uBulelani Lobhengula kaMzilikazi onguye owethulwa ngamantungwa esizweni nasezinduneni ke siyekele lezi ezinye izinto abantu abazibekayo
Akwaziwa uba izagcotshwa nini inkosi yesizwe sikamtokazi
Salulande
Salulande la
iwono msi
Salulande
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 Nanku esilethulela khona namhla kusigaba sokholo lwesiKristu
ngiyalamukela kuhlelo fuselela umoya igama ngwentungami lenkomo lamhlanje ngilomfundisi usenisipanda ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi
Ngiyabingelela abalaleli namhlanje kusihlwa. Ngiyakholwa sibe leviki enhle.
Usiphatheleni namhlanje.
Bengifuna namhlanje sikhangele kuMateyu ichapter ka 6 verse nga 2. Ithi yona ngakho nxa unika isiphiwo ungakhalisi uphondo phambi kwakho njengokwenziwa abazenzisi emasinagogeni lasezindleleni ukuba badunyiswe ngabantu. Iqinisile ngithi kini sebewamukele umvuzo wabo. Lumbhalo utshengisela ukuthi uNkulunkulu ukhangelela ukuthi nxa uphila impilo yakho esiKristu ube ngumuntu ophila impilo yokupha. Siyakwazi ukuthi kuke kwaba lenkulumo eziningi abantu bebuzana ngokwechumi ukuthi kuyadingakala yini ukuthi umuntu anikele okwechumi yini ebandleni. Kodwa sinanzelela lapho ukuthi uJesu nxa ekhuluma esithi ngakho nxa unika isipho kutsho ukuthi uvele ekhangelela ukuthi nxa wena uphila ngumKristu lolu daba lokunika lokunikela olokuletha izipho olokunikela ingcebo yakho luba ingxenye yempilo yakho kuba indlela okhonza ngayo uNkulunkulu. Siyananzelela ukuthi uPaul uyakhuluma ukuthi nxa abantu besiye bandleni church kuyamele ukuthi enhliziyweni yakho uzitshele ukuthi ngizokukhipha okungaka yikho ngiyakuhambisa endlini yenkosi angisoze ngihambe nje izandla zilenga. UJesu sinika umlayo oqakathekileyo ozayenza ukuthi ungazikhipha imali engakanani nxa ungakulandeli kodwa kwenza ukukhipha kwakho kube yize. UJesu ukhangelela ukuthi ulungiselele ukuthi nxa usiye bandleni ube lesipho ongasinika uNkulunkulu. Leso sipho sisho ukuthi uyabufuqwe ngomunye umuntu kodwa uthando lwakho olokuthi uyamthanda uNkulunkulu nxa usiya kumaphambi kwakhe uhamba uphethe olunye ulutho kodwa lokhu kupha kumele kube phakathi kwakho loNkulunkulu. Abanye abantu abanikeli ukuthi banikele ukuthi babone nguye uNkulunkulu kodwa abanye abantu nxa besipha bayefuna ukuthi abanye abantu babone ukuba yena upha okungakanani. Ngakho-ke lapho uJesu uyasitshengisa ukuthi nxa usuyenze njalo usubukwa ngabantu awusabukwa nguNkulunkulu. Ngakho le sipho lesade kumele usinikwe nguNkulunkulu asisoze sibe khona ngoba usutholile isipho sakho ebantwini labo abakubukayo. Kuyini okungenza ukuthi umuntu efuna ukuthi abanye abantu beze bebone ukuthi yena unikela imali enkulu engaka akutshengise egcekeni emuntwini wonke? Kutsho ukuthi udubo lusuka lube khona. Yilolo esingaluthi khona ukuthi umuntu uyabe efuna ukuzibonakalisa ngoba ezigqaja uyabe uhlezi ngumoya wokuziphakamisa phezu kwabanye abantu. Ngakho-ke ukunikela kwakho ukusebenzisa njengendlela yokuthi uziphakamise ube ngcono kulabanye abantu. Awunikeli ngoba ufuna ukunikela ukuthi ube uNkulunkulu umbe ukuthi uNkulunkulu umthokozise, kodwa unikela ngoba ufuna ukuba ngcono ubonakale phakathi kwabanye abantu. Isigaba sonke sihambise kumi sibabaza ukuthi lo ngiyokhiphe imali edlule wonke umuntu. Ngakho-ke uJesu uthi nxa sowenze njalo umvuzo wakho kumele uthole uNkulunkulu awusokuthola. Ngiyathemba ukuthi sizaqalisa ukucabanga nxa sisiye emabandleni ukuthi kambe yisiphi isipho ongasithwalela uNkulunkulu.
Akuyibhethe mfundisi.
Asithandazeni. Baba, sibongile namhlanje kusihlwa ukuba uyinkosi osipha zonke izinto. Ngakho namhlanje siyathandaza ukuba usize sibe ngabantu lathi esizakwanisa ukupha nxa sisiza ekukhonzeni, ithe sizakwanisa njalo ukupha kulaba abaswelayo. Siyathandaza ngegama likaJesu. Amen.
Lolo bekuluhlelo fuselela umoya silomfundisi uSenispanda. Tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungami Linkungo.
Siyabonga kakhulu uNtungami Linkomo, ungatshela kusasa. Wezemidlalo uJoseph Njanji usethulela lolu daba.
Iqembu lomdlalo wenguqu leHighlanders elidlulele kusigaba esilandelayo somncintiswano wenkezo yeChibuku Super Cup ngemva kokunqoba eliwenzele iTriangle nge-1 kanye namhla emini emdlalweni odlalelwe enkundleni yeKipo. Ohlohlele iqembu leHighlanders ngumgadli uStanley Ngala ngehlandla lokuqala elo mdlalo. Kweminye imidlalo yenkezo yeChibuku edlalwe namhla, iqembu leDynamos linqobele wawa nge-1 kanye emdlalweni obusenkundleni yeNational Sports Stadium, njalo ohlohlele iqembu leDimbare nguTrevor Mavunga ngehlandla lesibili lomdlalo. Emdlalweni obusenkundleni eluveve, iqembu leBulawayo Chiefs linqobele ZPC Kariba nge-1 kanye, njalo lihlohlelwe nguBilly Veremu ngehlandla lokuqala lomdlalo. Iqembu leManyika Diamonds lona litshayele yadange 2 kanye emdlalweni oqhutshelwe enkundleni yeVengere. Amanye amaqembu adlulele kusigaba esilandelayo esomncintiswano ngemva kokunqoba kwemidlalo edlalwe ngomgqibelo ngabalisayele Chicken Inn lona elinqobele Harare City nge-2 kanye, eleFC Platinum lona elinqobele Tenex nge-2 kanye, eleBlack Rhinos lona elinqobele eCapes United nge-1 kanya, kanye leHerentals lona elitshayele Nkezi Platinum Stars nge-2-1. Imidlalo yesigaba esilandelayo izadlalwa ngenyanga kaMpandula.
Silokhu sikwezemidlalo, namhla siqoqa lo-agent Ajira Sawu wadlala umdlalo wenguqu okumangalisayo. UJoseph Njanji usethulela lolo daba.
Uagent Sawu usebenzela iqembu leBulawayo Chiefs, njalo nguye oqeqetsha iqembu elabasakhulayo elincintisa kusigaba seBulawayo Province Division 3. USawu utshele iStudio 7 ukuba umsebenzi wakhe ngokukhulisa amajaha lawa ukuze alungele ukudlala kusigaba saphezulu eseCasablanca Premier Soccer League.
Abafana bedevelopmentali laba, i-target yethu is for them to play one good football, babe technically and also tactically sound. Because into eqakathekileyo kibo bona vele it's not about playing in the Division 3, it's about understanding i-philosophy yelokhuzane yeBulawayo Chiefs, ukuthi bakhangelelene ukuthi bebe nama-players that are technically and tactically good and also physically strong and also psychologically. Bafundiswa ibhora, ukufunda ibhora kumele badlale kuhle, bahlohle ama-goals more than their opponents and win more games than their opponents. Obviously if they do that, we're going to win the league, but it's not our target as a club.
Usawube umgadli okwazi ukulitshayela emambuleni ngesikhathi edlalela amaqembu abalisayela eZimbabwe Saints kanye leqembu elimela isizwe lama-Warriors. Uthi osekudale ukuba kungabi labagadli abatshaye ezwayo kulezi nsuku yikuba abadlali basuka bexotshe impala ezimbili.
Abadlali I think kathesi nabo kumele bazinike okuyi-challenge ukuthi nxa usazakala ngokuhlohla, you should take pride on into oyenzayo, uziqhenye ngayo, uyenze kuhle. But now we won't have to have a challenge in terms of any consistency of the performance I think we are running professionalism. So Angela Mafeks, but we won't have to play as a contributor to us that if we are players that now they are blowing hot and cold, which would what they are doing outside playing football, which would maybe we are affecting the performance.
USawu uqale uqeqetsha ngemva kokuba iqale lakhe iqembu ayelethe igama elithi Rising Stars Academy eminyakeni edlileyo. Ngemva kwalokho usebenzele amaqembu abalisayele Ntaba Zinduna, eleBantu Rovers kanye leqembu labafana baleminyaka engaphansi kwe-15 elimela ilizwe emdlalweni wenguqu. Uthi yena isifiso sakhe ngesokuba abadlali asebenza labo bagcine bedlala emazweni aphetsheya kolwandle.
Ikhayelele ukuthi ngiproduce ama players azadlala kuhle wakhompithe kuleague bahambe ngaphandle kwelizwe bayodlala, yikho kule mali khona. If they are good players, iBulawayo Chiefs ibona ngathi banikeza iplatform yokuthi bashowcase. Nxa kuthi bayenze kahle, mina ngithandazela ukuthi badlale and go beyond i-first team yeBulawayo Chiefs and play in Europe.
Iqembu leBulawayo Chiefs elidlala kusigaba seBulawayo Province Division 3 libunjwa ngabadlali iningi labo abaleminyaka engaphansi kwamajumi amabili abangazange bambone idlala uSawu, kodwa ukuthi bayayazi imbali yakhe emdlalweni wenguqu kweZimbabwe.
I'm sure sike sabatshela wonke umuntu onakathi esula kule foni. Xa kuthi kukhona uyabe bona ngathi simtshela amanga, siyamtshela ukuthi agugle athole amafeks ukuthi ucoach wambani. I think that is also motivated them enough. They are trying hard, considering age esilayo kathesi ukuthi kukhona we coming from a 2-year lockdown. I think we affect i-development yabo, but we are slowly getting there. I think with the time and i-platform for them to showcase their talent, I think they can go places.
USawu uqale udlala ibhola eselokitshini lePhumbula North lapho akhulele khona edlalela iqembu leIngwevu Crackers. Uqale udlala kusigaba saphezulu edlalela iqembu leZimbabwe Saints, njalo udlale kuqembu lesizwe lamajaha eneminyaka engaphansi kwamashumi amabili nantathu eliphatheke kumncintiswano we-All Africa Games oqhutshelwe elizweni lase-Egypt ngomnyaka ka-1991. Lelo qembu belilabadlali abaningi abacine bedlalela iqembu elalisaziwa ngokuthi yi-Dream Team ababalisa uPeter Ndlovu, lomfowabo Adam, uVitalis Dakawira kanye lonozinti uKarim Abdul Karim. Usawuke wadlala elizweni lase-Switzerland njalo ekuphendukeni kwakhe ekhaya udlalele iqembu le-Dynamos wasesiyathatha umhlalaphansi edlalela elizweni le-South Africa. Ngimele iStudio 7 ngokulawayo inguJoseph Njanji.
Omanje sike sizwe ezomculo.
Sanibonani, ngiyalibingelela nonke kuStudio 7. Nibingelelwa ngumlungisi i-victim kwezomculo. Igama lami lokuzalwa uMbonisi, isibongiso kwaMvundla, ngizalwa lapha eDadamjena line. Endimeni yomculo ngifike ngo-2019 ngakhipha i-album yokuqala ethi Upho Mama, ngayethulela abantu bajabula. Ngaza ngo-2020 nge-album ethi Umona. Ngo-2022 angikhiphanga i-album kodwa ngikhiphe i-single track no-music video elengoma ethi Sigcwele Kwamanye Amazwe Asithandi, senziwa yikho ukuhlupheka lokho. Isihloko sengoma sithi Intuthuko. Lapho bengihamba khona lo mlandi we-Tshitshi and Majosi kungabaculi engisebenze nabo kuleyo ngoma, umculi waseNkayi uMlandi uMajosi ngangakithi naye eCholosho. Umculo kamlungisi i-victim uyatholakala ku-online. Mawungasearcha uthi umlungisi Uphi Umama uyokuvelela i-album ka-2019 iyavela lapho online. Bese kuthi la amanye ama-album asatholakala na kuma-CD, atholakala ama-CD kule number 0653618190. Atholakala kakhulu lapha eGoli, ayatholakala. Umusic video kuTikTok i-victim 161, uyakwazi ukuyithola i-music video ye-victim uzibukele laphana. Ku-YouTube umlungisi i-victim. Ngikhonzele zonke izihlobo zami, ngikhonzele bonke abangilalele ngalesi sikhathi. Ngithi mase ngiphuma ngikhonzele ubaba lo mama lapha kobulawayo, ngikhonzele nabo bonke omalume bami lapho kobulawayo. Ngithazandi insuku zabo zokuphila emhlabeni.
Siyabo kakhulu ke jaha lekhaya ongadinwa lokusasa. Singake hlukane isihlobo, sike sikhangele inhloko zezinye zezindaba ebesilazo. Ibandla leZANU-PF lithi lisahlolisisa imbadalo yokungena kukhetho lukamongameli lokunye okwethulwe yiZimbabwe Electoral Commission. Ikota elilwela ilungelo loluntu lithi abakhuluna ngokwethulwe yizeki kumele bengagijimeli ukuya emthethwandaba. Namhla-ke kwezomdlalo wenguqu esilo agenda Jirasawu siqhuba lapha-ke uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalisa umthombo sihlomba uGibbs Dube.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.